soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndingali buka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Nhlangula 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Xa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili nokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown, kungakhathalekile lokuthi ngabe bandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo, kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele kade bebhodabhoda, esithi ngaba-market verdicts ngesilungu, kade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi banjani ukuze behlise umenza womkhulu.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula 118. Kuhlelo lapho esikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhalisela amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emthineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahhofisi angathi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa nokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli 30. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga, onguye njalo umphathintambo wezempilakahle, wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla othi kukhona ukutshaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Xa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho nami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingezukisa abantu abangama-50. Tukutuku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlwa kuqamba-ke ngebizwa musical shows are banned. Lokho-ke kwenza thina abanye esikhangeleyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye uvude abe yilikhudi likhulu kulomunye. Angithi umongameli nxa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama-musical shows lawo. Bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe. Kodwa nxa esevele lwana la makhe engakapheli emntonyeni engakomi usesithi khona lokhu okungenziwa. Kulobu cango obumangalisayo akuzwanana la. Kukhona sibili okukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe esiphumele egcekeni.
Sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbiro esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantine Chiwenga. Kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani.
Kutsho ukuthi singathi vele amadoda lawona sibili ngesintu athukuzelene induku emqubeni. Omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe, insolo yakhe, athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani. Iqiniso yikuthi ungayicubungula kuhle indaba le. Ngeyinye yezinto wabona olokhu kuqhutshekwa usiya phambili, kugwenxwana, lanxa bangaze bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho ukuxabana, kukho kwehlukana, kukho kudabukana. Kodwa phela umlomo wachapha umfula ugcwele.
Kodwa uMnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ngani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanyengela sekelo kuzana uPF ikakhulu nxa sikhangela ingatsha zayo.
Angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo mbe kwalokho esivame ukuthi sithi ngama-structures. Singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisotsha. Kutshoni lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo November 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke. Engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyinalo njengoba bakwenza kulwana owahambayo.
UMnumzana Thandeko Sintimkandla yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Zwelingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus. Amapholisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani. Athi njalo abathengisa utshwala ama-bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo-10 o'clock ekuseni besiyatshayisa ngo-4 ntambama. Amapolisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa. Kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abaningi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu. Amapolisa athi azabopha kungela bandlululo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiwene.
Okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni. Emalangeni ambala edlulile sise sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobha lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni. Sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama sanitizer, bayagqoka ama mask, bayatshela izikhala lapho abasebenzela khona. Okutshengisela ukuthi ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlanelo. Siyazi ukuthi ke izinqumo sezikhona thena sikutsho ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela, bephambili befundisana, bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho abasebenzela khona. Yikho umqoka oqathe kakhulu. Yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodaboda esithi ngabam market valleys ngesilungu eyade bebhodaboda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi kanjani ukuze behlise umenti yabo mkhuhlane lowo endaweni abasebenzela kuzo.
Kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye loZulu nje jikelele?
Esikukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zenezwe ezabekwa yiWorld Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena abayasebenzela khona begezise amakhasimende abo nxa ezothenga bekhangele ama-temperature abengena emkambo labathengisela khona. Ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona esithi yi-physical or social distancing. Silabantu njengoba nishilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezingena emsakazweni sixoxa nabantu sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje ukusidala kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempilakahle. Kodwa ke umongameli yena betheke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abasebenza laba abezezemidlalo abathi amakatali.
Umnumzana Michael Mdlalandiweni ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kwabanjwa igciwane leCoronavirus abantu abedlula ikhulu 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland loyedwa owemashonaland Central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland Central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minembili 18.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Siluka ndaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newshawk libika ukuba indodana kamunye owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Siphosane Malunga, uthi uzaphikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela ipulazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi ipulazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda oseleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97 ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona nabantu bakithilija ngezindawo ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuZANU-PF. IZANU-PF ezehlulekela noba yini esilokhu intuyonke iZANU-PF. IZANU-PF siye sile ukwehluleka. Yikubona manje isikolo ziyadura, isikolo kasikondakali ukuthi zibhadalwa njani. Hayi, IZANU-PF bantu basho ukuthi iyehlulekile. Abantu into yonke sebezenzela manje ilizwe kalisela government. Kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka endlini zabo. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke ukuthi kona unyanga bolo government. Abantu hayi, iZANU-PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile iZANU-PF. And akula nto ezafaya yenza. Akusho bantu abangavusa ilizwe le. Kanti ubusela bazokuthiya lobani. Ukutshontsha bazokuthiya lobani. Ukubulala abantu bazokuthiya lobani. Kube nga izenzo zeZANU-PF lezi ezimbi. Kube nga kuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka le. iZANU-PF bakhohlakele kumanje buka amapolisa ilizwe livaliwe kodwa bachona bebutha abantu besiyafaka abantu ejele beqeda bebhadalisa abantu amafaini. Ikuthini kona lokhu? Fai vele bechona bebutha abantu beqeda bebabhadalisa ifaini. Abantu bayenzeni? Abantu abangena kucala, abantu abangonanga lutho kuthiwa yeyi uyefule iy'qondiso ze-lockdown. Ilizwe langekhe lilungile liya. Ilizwe iZANU-PF ngendlela esilibusa ngakhona, hhayi ilizwe le liyaphela leli.
Salibona 7 ninjani? Siyabonga ukusincedisa ukusakaza Yeah. Hayi, siyayizwa MTCT, siyayizwa into eyone lezano bantu, into eyone lezano. Siyabonga ukuzwa iMTCT uthumele egcekeni sase 8. Yebo, into eyone. Please, cela abantu bevukeli iMTC Alliance, leMTC lelokho lemphakazi. Yiwo amaqembu afanele avotele. Siyabonga ngozwile umlayelo kaNdlovu lwakhe ekhuluma izolo ethi iparty engasiza iMTC Alliance. Ibambene le mthakazi maphathi angasikhiphela izandla, sikhathele ngezandla, sikhathele ngezandla lawo malaba labo abangafuni ukwehlela ezihlalweni. Siyabonga ngokuhlala nisempumalanga ngupetros ngokuzalwa niselubala.
Salibonani bathakazi labalaleli. Hayi, mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebe ngikhuluma ngisehaborone Botswana. Bengithi nje uhulumeni weZimbabwe omnangakwa labantu bonke hayi ncedisana labo ngombhuqazwe. Into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka bebulala abantu kwakungela journalist elalivunyelwe ukuhamba, kwakule curfew, kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyelwe ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu. Kodwa lathi thina esasingakazalwa siyabona amavideo, siyabona izinto ababezenza abantu. Into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi sho ukuthatha ilitshe, ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala, ayisikho futhi okungachitha ubufakazi. Likhona ilitshe loba lingekho, imbali bavela abantu abethu bazobayazi. Abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke. Bengaze bezame, you can kill the people but you can't silence them. Lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu, kutshengisela nje ukuthi abazisoli, kutshengisela ukuswela inhloni labantu. Bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisi sikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu kulungise ilizwe, impilo iqhubeke siye phambili. Kodwa baqhubeka bebhidliza, betshontsha, bebulala. Kodwa hayi, umdali ngowabantu bonke, elabi thuba lizafika.
Ngiyalibingelela nalo nke kuZulu weZimbabwe. Igama lami nguHlalani Mlotshwa. Yikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubona sibe sesikhanyela ngendlela ilizwe lakithi elisengakhona. Yikho ke ngikhuthaza uZulu ukubona sibe sesivotela iphathi esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe. Khathesi abantu bayadubeka emazweni, abantu bayafa emazweni atshiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuthathwa ngendlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi. Yikho ke kubangelwa yikuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti. Yikho ke bengicela ukubana lweZimbabwe libe selivotela iphathi elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi. Igama lami nguHlalani Mlotshwa, ngisebenza eBotswana eFrancistown. Ngiyabonga. Ngithi ke ukukhulumisa labosisi isithandekile, ngithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wekorona. Ngiyabonga.
Zihlobo zihlobo, impilo injani makhumba manomhlaba? Siza liyaphila ngapha, ngiyakwazi umsakazo liyawulalela edaluka lapho. Thine Thandazanchuma osivalo bangani 1 and 2 edaluka khonapha Kenmo kansli wami khona. Siyabonga ukusithanda okungaka, ungathi ngalihlala lilalela lami ngiyalithanda lonke. Moveni Ngwenya edaluka.
Basakazi linjani? Mina ngisizalwane saseZimbabwe. Ngithanda ukuzwa indaba zeStudio 7 every day ukuthi lingangithumela ngeseSouth Africa ukubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani, kumi njani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Siyabonga Ntungamiri noGibbs Dube sithandekile Mhlanga, siyabonga kakhulu. Namhlanje nje ngidanga ke ngibingelela ikhehla lami elingizalayo uThobela uMbezi, uGqibelo Wilson, ngingelele nesalukazi esingizalayo uMandebele, nabafowethu bonke bomukulivion ubaba kaKero kuze kuyogcina kuCleopas, nabafowethu bonke from kuMos kuze kuyogcina kumagama. Hayi, ngikubafowethu asiphileni, angike ngiqambe nonke ngamagama njengoba ngiqala ezinhlokweni ngisiyagcina ekugcineni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lake ngamazwi angelani le Studio 7. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden owake wathi uMongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo seleMelika ebese singancele kulandela umbuso kaMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano beleMelika namanye amazwe phansi kombuso kaMongameli Joe Biden.
UMongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba ngupresident ukubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele i-America ekubeni ibe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engage-ayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebe yiyona i-America yaziwayo from kudala ukubana yiyona ebi-leader entweni eziningi kwamanye amazwe ngamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. UNetanyahu obviously upresident former president we-Israel siyazi ukubana yena akajabulanga ngokuwina kukaBiden ngoba yena ubezisisana lo-Trump kakhulu njalo futhi bebephusha ama-policies afanayo awokucindezela. So akumangalisi ukubana chothoza uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe. Okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke, idemokhrasi isiqala ukuphenduka ngoba into eyenzakale e-Israel inkulu kakhulu ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-includa even iqembu lama-Arabhu, iparty esingathi iparty eyama-Arabhu layo isiyi-part of umbuso okhona manje e-Israel. Okujabulisa kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sokulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arabhu labavela e-Palestine.
Siyabona ukubana uMongameli Biden usevisele elizwe leMelika kuzivumelwano ezinye ezasezicithiwe ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazithiwe ngumongameli uBarack Obama sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement, kube sekusiba lesivumelwano futhi le-Iran esokuthi esekuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidlisa zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza kucreate ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo-Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobethrethena amanye amazwe khona ngale Middle East. Njalo futhi le-climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-climate change iya-affect i-global warming. Siyabona kumoshakale into eziningi sokusiwa lama-wildfires lama-hurricane angapheliyo konke lokhu ama-scientists asitshela ukuthi kukhozwa yiyo i-climate change.
Lo-ke uMnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lo nobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tsepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Ziphansi ebantwini ku ground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayi register sibe le data yokuthi abantu bonke abanga register ngakobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abeze ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imichina yabo abantu beyanelise ukuthi be register bona bakhala ngokuthi abalafiwe bakhala ngokuthi imichina yabo ifile njengakhathesi bathi imchina ifile. Imchina yezeki ingafa njani khona kulomsebenzi wokuthi beregistise abantu kulilungelo labantu lokuthi beregiste. Njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beregiste.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba?
Udaba lezeki libuhlungu kakhulu ukuhlukumeza abantu. Abawazi umsebenzi abawenzayo. Why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo? Umuntu wonke ulelungelo lokuthi a register as a voter. But bona bahlukumeza abantu ngokuya faka amahofisi khatshana labantu. Njalo nxa abantu begada besuka ephumula, ugade siye town, esuka etown ebesegada futhi sesiya efamona. Imalini azayisebenzisa kulokuthi athenge labantu abakisinkwa ngelinye idola. Umsebenzi wezeki kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengarejisti bebebaningi ukufaka amahofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyarejistwa ngobulawayo. Khathesi ubulawayo abantu abarejistileyo there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abarejistileyo bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezeki akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezeki ababambeki. Bathi bona imichina yabo ifile, bathi bona basebenzisa imichina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezeki awakobulawayo bagcina besiyarejista emahofisini awematinot.
Bona abantu abalandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na?
Abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulamahofisi khona awezeki. Umuntu usuka ephumula agade kumbe eluvezi agada etown ebesegedeke sesiya efamona khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lwe-transport sizabathwala sibahambise khona ngayo. Njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni, amanye amakhombi lawa akasavunyelwa emgwaqweni. Ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu thina siyibandla le-NDC Alliance uzupho kasoze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister. So sisazama ukuthi sibe leli icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona. Izeki kwanise ukuthi thwale imichina ihambise lapho kuhlala khona abantu. Yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile. Sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezeki bavumile yini ukuthi bebuye le michina yabo bezoregistisa abantu o sibathwale sihambe labo bayiregister. Ngoba udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emthineni wezeki, likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi. So thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister. Ukuba slow kwezeki kule njongo, ukuyala kwezeki ukuhamba ebantwini kule njongo, ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abarejistileyo kule njongo. Ngiyabonga.
unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le MDC Alliance kobulawayo. Besixoxa la ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lonamhlanje ngisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.